Well, indaba yamanzi ikhanya iluhlupho sibili kakhulu. Sikhuluma kanje kathesi siyananzelela ku-social media lapha kuyathunyezwa amapikitsha avela atshengisa amanzi. Akhanya engahlambulukanga amanzi, akhanya engcolile. Ikakhulu sinanzelela amapikitsha avela kuzakhamizi ezihlala kulimango lemahathula. Bathi bona amanzi aphume engcole kakhulu, abalaqinisa ukuthi okwenza ngcole kuyini. Soke kulalolo hlupho esilinazelela ukuthi indaba yamanzi le inzima sikwazi umba wenza ngcole ukuthi abesanda ukuphuma kumbe vele aqhubeleke njalo, kodwa okuliqiniso ukuthi abantu balokukhalakhala njalo ngendaba leyana eyenza leli vesi. Siyananzelela abantu amanzi vele angaphuma engathi aqedakala, abantu vele sebesesaba ngoba bacabanga ukuthi ngenxa yokwenza leli vesi kungabuya kwehle futhi. So yiyo imbiko esiyitholayo kakhulu esiyithola kathi evela emahathula yokwezolo ukuthi amanzi akhona athe ubuye wakhanya sibili engamazi angamahle.
Khona ukuvalwa ke besizwe ukubana bekuvalwa ngoba bekulodubo lwamagetsi kwesinye isitishi esihlambulula amanzi. Singathi silungisiwe yini isitishi lesi njalo sekuvalwa njani?
Well, ukuvalwa kwamanzi siyananzela ukuthi esingathi ne-water shedding kuleyo ekuqhubekela phambili. Siyananzela ukuthi umasipala wakobulawayo ubethile ukuthi okunye sokusenza amanzi avalwe kangaka, avalwe kwesikhathi eside, kube sokunikwa ukuthi iprogramu yokuthi azabuya nini ngosuku ngosuku kubangelwe ukuthi amagetsi endaweni zamanzi akukhanya kule ama-cables atshentshiwe. Ngokunjalo amanzi akobulawayo njengoba efuqwa ngamagetsi yiko be sokunika lolu hlupho. Kodwa-ke sibone futhi enye advert etshengisayo ukuthi amanzi ukuthi amagesi la atshontshiweyo akhanya izesa isizamo lokulungisa lapha lalaphaya. Kodwa i-advert ibisitsho futhi ukuthi lanxa kunjalo kuzaba lohlupho lokuthi ama-reservoirs labanokuze benelise ukuthi babhilde apha amanzi kuma-reservoirs ukuthi abuye ngapha, ngokunye kuzathatha isikhathi. Ngokunjalo-ke lanxa amagesi engabe eselungiswa kwakathi samanzi aloko elo hlupho, nginanzelela ukuthi ngikhuluma kanje kathesi lami ngikhona lapha ku-Ward 22 eNkulumane, bayangitshela ukuthi amanzi bacine ukuba lawo ngemande up to now abalawo. So-ke ukuvalwa kwamanzi kulokuluhlupho kuyatshengisa ukuthi izinto azikabuyeli emumeni wazo, njalo kuyatshengisa ukuthi leya itimetable ebesayinikwa ngalo ekuqaliseni ilokhu ingalandelwa. Ngezinye indlela kutho ukuthi lanxa amagesi engabe elungisiwe kodwa ama-reservoirs kukhanya lokho elo hlupho ngoba amanzi awabuyi. Ngokunjalo-ke ungahamba lapho ubhodabhode ezikotshweni abantu bagcwele, lamabhawuza siyabona abhodabhode abantu bayaminyana kumabhawuza. Omnyama nje ukuthi kwezinye indawo ngakhanya ngaba kubophumula south sinanzela abaye abantu bekhanya besikha amanzi endaweni ezingaqedakaliyo. So-ke ngamafitshane udaba lwamanzi kukhanya hhayi ludaba oluhlupho sibili kakhulu.